Ugwalo lwe monetary policy statement olusanda kwethulwa ngusuka lukhulu webhanga leZimbabwe umnumzana John Mangunja lukhomba ukuthi leBotswana seliqonge lahlala ngemva kweleSouth Africa kuzalwane ezingaphandle kwelizwe esithumela imali ekhaya. ileSouth Africa yilo elezalwane eziningi ezeZimbabwe, njalo lokhu kuyabonakala kuluhlu lwangaphandle kwelizwe abathumela imali eningi ekhaya. AbeZimbabwe abahlala eSouth Africa bathumela imali edlula izigidi ezingamakhulu amahlanu, i-500 million. iBotswana izithola ilandela eSouth Africa. Izalwane zeZimbabwe ezikuleli lizwe zathumela imali efika phose izigidi ezingamathumi amane, i-40 million, ngomnyaka ka-2022. Abacubungula ngezomnotho abafana lomnumzana Lawrence Dumisani Nyathi bathi ukuqonga kwenani leli kungabe kutshengisa ukuthi iningi selithumela ngendlela ezisemthethweni.
Okokuqala okufuqa abantu ukuthi bephendukise bethumele imali, sikhumbule ukuthi ngabantu abasekela abazali nabantwana abanemizi abayijhiya ngapha ekhaya besiyasebenza. Yikho kunye khonokho sokusenza ukuthi abantu bethumele, ngoba babekwazi ukuthi umnotho waseZimbabwe unzima.
Unyathi uncoma imithetho efakwa nguhulumende esithi yiyo ekhanga abangaphandle kwelizwe ukuthi bathumele imali ukuze ihlobo labangani kungela migoqo. Uthi abanye bayathumela ngoba bengahlalisekanga emazweni abakiwo, ngakho bakubona kungcono ukuthi bathumele imali ekhaya.
Okunye njalo kungabangela ukuthi ama-remittances la engathi ayandlezeleleka. Kuhle ukuthi sincome uhulumende kwama-policy direction la ewathatha kwalezi nsuku. Ngananzelela i-government yethu esilayo ihamba ngesihloko sokuthi Zimbabwe is open for business.
Kodwa uNyathi uthi ukuthunyelwa kwemali ngendlela esemthethweni akutsho ukuthi indlela ezifana labo malayitha kumbe ukufaka emabhasini akusekho.
Lekhwana ukuthumela imali ngabo malayitha, ukuphathisa phakathi kwempahla sokwavaleka, hayi kusesekhona, kusesekhona bakithi. Kodwa impela ngokuthi kumele sivume ukuthi ingxenye zokuthi indawo izinto zonke zokuthumela imali zakonke okokuthumela imali sokukuningi.
Kukanti umnumzana Ngqabutho Madena weZimbabwe Community kwele South Africa uthi ukuthumela imali izalwane eziseSouth Africa eBotswana kanye lamanye amazwe kutsho ukuthi kumele ngabe baphathwa ngendlela engcono.
Esikukhalelayo ukuthi uhulumeni waseZimbabwe avumele ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezihlala emazweni zibe lalo ilungelo lokuthi zikhethe ukuthi ngubani okumele abe ngumongameli eZimbabwe, ngoba lo okhethe ukuthi abe ngumongameli nguye obumba uhulumende. Yikho esikufisa ukuthi kwenzakale, ngoba kungayisizo izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ezithumela imali, ezithumela impahla zokwakha zakhe, ngabe vele kakusela mnotho esikhuluma ngawo eZimbabwe.
Kukanti isalwane seZimbabwe esihlala eHabron umzana Dumezweni Ncube uthi kusho ukuthi imali ethunyelwa ekhaya iningi, ngoba kulenye engena ngezinye indlela okugoqela ukuphathisa.
Ungakhumbula kulabanye abasebenza lapha eBotswana bengela amaphepha, okutsho ukuthi abenelizi ukuthumela imali ngezindlela ezingizo ngamabhanga lawo afana labomkuru leWestern Union. Utsho ukuthi kumele bephathise. Ngakho ngathola ukuthi kule mali eningi engena eZimbabwe kulalokho esikubona ubhaliwe emaphepheni.
Inombolo ezakhitshwa inhlanganiso yezimstates nyakenye zivuza ukuthi kulabo eZimbabwe abaphuma bengena eBotswana abayinkulungwane eziphose zifike amathumi amahlanu, i-47,000, kusukela ngomnyaka ka-2012. Kodwa abanye bathi inombolo leyi iphansi kakhulu kukhangelwe inani eliphuma elizweni lingena emazweni afana labo-South Africa leBotswana. Kukanti abanye bayaphetheya kubomelika, Australia, New Zealand, Britain, Canada kanye lamanye. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeseHabron kwele Botswana.